Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kuLwezi 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Selidumela emasumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa, njalo abangqikilana kulo onkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party nomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba imikhankaso yabo lamuhla.
Inkulumo ezikhulunywayo zingenza ukuthi okuthiwa yi-undecided voters balandelwe yedwa. Kodwa ke kakukhanyi lowa ungaze kube omunye uyakhuluma okumnandi, omunye uyathethisa.
Owezimbabwe ovote ngohlelo lwe-e-voting kulolu khetho phambilini lokwalusasa uthi uzizwe ekhululekile ngalolu hlelo.
Ngazizwa ngine power eyokuba involved in the political system. Ngingela muntu ongihlukuluzayo, ngingela muntu ongithi wena njengoba ungosifazana akumelanga ukuthi kumbe uthi
Siza kuzwa umnumzana Trump lonkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye ingcazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Kuwona lo msakazo wenu we Studio 7. Seli tumela emansumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa, njalo abancintisayo unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba imikhankaso yabo yezabelweni ezimqoka kulolu khetho ezibalisa iAllentown, Pittsburgh, leFiladelphia, iPennsylvania kanye leNorth Carolina, Pennsylvania leMichigan ngokulandelana kwabo. Izolo unkosikazi Harris utshele abakade besemhlanganweni weRally eMichigan iningi kungabohlobo lwesi-Arab ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuqeda impi eseGaza engangena embusweni. Asizweni amanye amazwi awakhulumileyo.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward. As I travel, I see Americans from so-called red states to so-called blue states who are ready to bend the arc of history toward justice. And I pledge to listen to people who disagree with me because, you see, I don't believe people who disagree with me are the enemy. In fact, I'll give them a seat at the table because that's what strong leaders do.
Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese Pennsylvania, North Carolina leGeorgia izolo lapha sole indlela ukhetho lweMelika oluqhutshwa ngayo, njalo wachothoza umunye wakhe unkosikazi Harris esithi nguye owabhidlisa inhlelo ezinenge elizweni, kodwa khathesi usesithi uzazilungisa ngoba esefuna ukuvotelwa.
We have a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote.
They cheat in elections, and you call them on it, and they want to put you in jail. Think about it. It's the most incredible thing I've ever seen, but I love it. You know why? Because we've proven something, we've shown something, and we're going to get it fixed, and we got to win this election.
So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa lasithupha i-76 million ngohlelo lwe-early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela kumbe ngencwadi phambilini kokhetho lwakusasa. Ukuze sihlaziye lolu khetho, sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ukukhangela lolu khetho angikhumbuli sibili kuke kwaba lokhetho olubonakala luncintisana njengalona lolu olukhona kathesi, uncintisana lokho okukhona phakathi kwalaba ababili, u-former president u-Trump lo-vice president u-Kamala Harris. U-Kamala ukhanya esenza ukuthi atshengise ukuthi ngiza kwenza lokhu ekupheli uma lingangifaka njalo ngiyacela amavoti nxa ngikhangela ngale ngasengxenye hayi kukhanya kulokho kungathi kulokuzonda okuningi lokungathi kulokukhuluma okungasikho okuningi lokho esingathi amanga amanengi awukuthi lokho kuzakuba nje lokho kuzaba nje abantu babanjwe kungathi babanjwe ngomphimbo nguTrump ukuthi bangathi bayesaba bangathi bafuna ukwenziswa izinto abangazicabangiyo bona uTrump uqhubeka ekitikitela amanga akhe lokwethusela kwakhe yikwe ngubonayo ongaba ngumahluko okhona hayi kuzabe kuzima sibili ukuthi sikwazi ukwehlukanisa ukuthi onguyo zaphuma khona pha phakathi kwabo bobabili ngubani
kukhona okungenzakala ngemizuzu le eseleyo okungaguqula usekelo kwababili laba abancintisayo njalo laba abasekelayo laba abaendosayo bangaletha umahluko yini
sengikhangela ngikhangele ukuthi engxenye inkulumo ezikhulunywayo ukuthi engxenye zingenza ukuthi ama voters amanye ikakhulu la angakacabangi okuthiwa undecided voters ukuthi khona balandelo yedwa kodwa ke kakukhanyi kunjalo lowa ungaze kube omunye akhuluma okumnandi omunye uyathethisa wonke ukuhlala kuloke kungathi kuyalingana kunjalo ngoba lapha sokumele kube ngoyedwa ophambanisayo owephulugatsha lungephuka kuphela yena lowo ephulugatsha nguyosese lakhonapho kulaba abasekeli abakhethwayo laba uVance Lowells lakho kuyafana nokuloke kunamathelene sibili kungutshile obhanqa khona lapha kungakhathalekile ukuthi laba bakhulumani ngoba ungakhangela ngapha kuHarris bakhona sibili leyo Obama bayazama ukuqhitsha besiya phambili kusiya khona ngale kanti ke ngale langa kuTrump ngale bakhona laba ngithi ukhona lo phume jele la ephume ntshantshaze siyale esekele uTrump lo wayemsekele ema elections adlulayo uTrump wawina yena engawinanga okuthiwa nguBannon kube yenjalo kubuye laba umaski laba labo besiya khona ngale besekele uTrump okuzaxakulula ukuthi oyedwa phakathi kwalabo abancintisanayo enze lokho esingathi yi-big mistake okuza kwenza abantu banyampe bese besiya kongangxanye loba laba bekhona abasekelayo akusoze kwenze mehluko omkhulu nxa ukhangela ukudabukana kwabantu phakathi laphakathi
lo umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esixoxelayo ecingweni eseDallas eTexas
mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election so ngisazovota kusasa kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazimisele
kusenjalo owezimbabwe oyisizalwane seMelika umnumzana Washington Jamela ohlala eChicago usipha umbono wakhe ngendlela umongameli weMelika akhethwa ngayo kusetshenziswa uhlelo lwe-electoral college ngemva kokhetho
mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election so ngisazovota kusasa kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazimisele ukuvota kule election
sibona kulamathuba okuthi abanye bayenelisa ukuthi bavote usuku lolu lungakafiki abanye besanelisa ukuthi bevote labo besebenzisa izincwadi nge-mail kule ndlela lezi ezijiyeneyo kuyini okwenza likhetho ukuthi lifune ukuthi livote ngosuku lokhetho
mina ukuthumela i-voting by mail kumbe absentee voting leya ngijwayela ngikuyenza noma nje ikhona futhi indlela yokuvota in person nayo before usuku lwe-election kodwa-ke mina ukuthi ngizizwe ukuthi ngiyingxenye yokuvota ukuthi ngiyovota ngosuku lokuvota
kusasa lapha lisiyavota kuyini elikukhayelele akujayelanga na ukuthi kuba labantu abaningi kakhulu bese kuthatha-ke isikhathi njengakwezinye kwamanye amazwe
kithi lapha kunama polling stations amaningi ngatho njalo so this card is around with two snang, maybe about 15-20 minutes max services title water.
Li obona sangati kuloku kulu onga kukuga na kungakafiki isikhathi sokhetho kusasa njengoba sikhayelela ukuthi baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo.
Ye, hayi kubonakala inguntshikilo bhanqa impela. Kubonakala hayi abasekeli babo baphose balingane ngapha nangapha. Njengoba nje uTrump simazi unabantu bakhe bele abamlandelayo, then kuzothi ngapha kucela amademokrati nakho ngokunjalo. Kodwa ke ngokubona kwami ngibona ukuthi kungaba khona enye into engenzeka namhlanje engatshintsha i-outcome yokhetho lwakusasa. Kodwa ngeke wazi kuseMelika lana ikhona okungenzeka, kodwa okungenzeka kungenzeka kuHarris hayi kuTrump. UTrump akuselanto entsha engenzeka engaguqula ingqondo yabalandeli bakhe. Abalandeli bakhe ilabo singathi bamthanda enjalo.
Kube njalo lo daba olungazisanga abaningi abangekho lapha eMelika lokuthi ukhetho luqhutshwa kusasa. Kodwa akutsho ukuthi ozavotela ngabantu abaningi nguye oza kuba ngumongameli. Sesikhangela ke udaba lokuthi ukuza kuba ke lama electors ayiwo ke aza kuya ke akhetha njalo. Lina likubona njani lokhu umthetho lowo njengoba kulabanye abawusolayo labanye abamalawo lapha emele?
Indaba ye-electoral college leyi vele izahlupha kusiya phambili. Into engani yangihlekisa ngesinye isikhathi ukuthi yena uTrump engakabi ngomunye wabakhangelela ukuthi avotelwe before 2015 kusiyale, indaba ye-electoral college bengayithandi kodwa manje seyithanda. Njalo uhlupho ngakho ukuthi angibona ukuthi kucele la ma-Republicans bangayisupporta indlela ukuthi iguqulwe indlela okuvotelwa ngayo kuye ku-popular vote, ukuthi lo othola amavoti amaningi abe nguyobusayo. Ngoba nxa ukhangele akulula ukuthi ama-Republicans, ngithi akusajwayelekanga ukuthi ama-Republicans bawine amavoti amaningi. So bawina ngayo electoral college day.
Lo mnumzana Washington Jamila isizalwane seZimbabwe esihlala eChicago khonapha eMelika. Kusenjalo unkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe oseyisizalwane seMelika uthi kuyamthokozisa ukuba abesifazana bazavota bekhululekile kukhetho lolu nxa kuqathaniswa lamazwe afana leZimbabwe lamanye akuzwekazi leAfrika. Unkosazana Dangwa ovote ngeviki edluleyo uthi abezokholo labo gababambi bantu ngamandla ukuba besekele abancintisa kukhetho lolu. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngazizwa ngile power eyokuba involved in the political system. Ngingelamuntu ongihlukuluzayo, ngingelamuntu ongithi wena njengoba ungosifazana akumelanga ukuthi kumbe uthi ngizibone vele hayi inhliziyo yami ithaba kakhulu.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu bakhululekile kakhulu yini lokukhankasa ukukhankasela ukhetho, ukuthi wena nxa ulo makhelwane wakho engumdemokrat kumbe engumrepublican ukhululekile yini ukuthi ufake amabhakani akho phambi kwendlu, phezu kwendlu kumbe emgwaqweni wakho kwalapho nxa ungena endlini?
Ngikhululekile even emoteni yami, ngikhululekile even emoteni. Ngiyakwanisa ukufaka ukuthi mina ngithanda uzibani, ngizavotela uzibani. Ngiyakuvunyelwa konke khonokho, akula muntu ongiyalisayo and akula ukuthi uzachaywa kumbe ukuthi omakhelwane beqalisa ukuthi asisadlali sonke kumbe asisakhulumisani ngoba wena akuda khonokho. Ngapha hhayi okokuvota lokhu ngokwetime yona leyo nje, but ukuhlalisana hhayi kuhlalisana lihlalisane kuhle nxa licelana isawudo namuhla lizacelana futhi isawudo kusasa seliqedile ukuvota. Akula lutho, akula ngitho, akula nkinga.
Kuyini ongakutshela abantu beZimbabwe sibe lokuphuma enhliziyweni yakho ngendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho lapha eMelika?
Eko kukala ngifuna ukuthi ngikhulume kumaKristu abathi bona hathi ukuvota lokhu ngizinto zomhlaba. UTimothy owokuqala verse 2 to from verse chapter 2 verse 1 to 4 ikhuluma ngokukhuleka. Ikhuluma ngokukhuleka khonokho iyasitshela lakho ukuthi sikhulekele nalaba abaku authority kuthi elizweni. Kuthi ukuthi kumele sibe sikhulekele opresident, kumele sikhulumeke sikhulukela ama minister and all labo mdumeni bonke all these people in our authority. Akungeke ukuthi inkosi ithi sikhulekele abantu but at the same time singabavunyela ukubavotela. So ukubavotela kumele sivote that sibone ukuthi abantu sibavotela sikhuleke singakahambi ukuyavota. Ukuthi ungasivota sivotela abantu aba in line le will yeNkosi, right? You can't do that without praying. You can't do that ungakhuluma ngale nkosi kumbe ungabali iBhayibheli. And then okwesibili ngokuthi singakhohlwa ukuthi siyabe silwisana thina ngkhaya. Bona laba ama president ethu government bebe nathi tiye bonke. Thina singapha silwisana, akumelanga silwisa, kumele sidinge inhlala kuhle yomuntu wonke okuvota lokhu ngokweza time. And then at the end of the day, every day siyabe sihlangana sonke, sisebenza sonke, sinatha sonke, sihamba sonke, esaka. So it's best ukuthi siphunge kuba lehlala kuhle sisupportana njengabantu.
Lo nkosazana Teresa Tangwa isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseAlbany eNew York. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwakhiwe uthango locingo lokuvikela ukuthula eWashington DC eMelika phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa olokudinga umongameli. Ucingo lolu lwakhiwe ngoba abezomvikela baxwayise ukuthi amazwe abalisayo leRussia leIran angakhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngokulodlakela ngemva kokuqhutshwa kokhetho lolu. Abantu baseMelika besiyavota nje kusasa. Abancintisayo kulolu khetho ababalisa umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump yena owake waba ngumongameli bangujikelo bhanqa. Lokho sokudale ukuthi amagqwetha abo ahlale elindele ukuya emthethwandaba alubana kuthe kwaqhamuka ukudonselana phezu kwempumela yalolu khetho. Intatheli izindaba ye-VOA News uVeronica Palteras Iglesias ulobe udaba olulandelayo.
Ekuqaleni kwalonyaka oncintisa emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho lungaqhutshwa ngendlela ethembekileyo njalo ekhululekileyo uzayamukela impumela yalo. Loba nje iziphathamandla ezibona ngezokhetho zisithi ziyasuthiseka ukuba luzaqhutshwa kuhle futhi ngendlela esobala, uTrump akakukholwa lokhu ngoba uthi labo ancintisana labo bazama ukuqilibezela.
If we can keep that cheating down because there are a bunch of cheats.
Gumele sinqande ukuqilibezela lokhu ngoba bangamaqili. Nxa singenza lokhu sizanqoba ngendlela ejabulisayo.
Ekhuluma emsakazweni we-NBC kuhlelo lwe-Nightly News ngenyanga ephelileyo, unkosikazi Harris utshele intatheli izindaba uHaley Jackson ukuthi amagqwetha akhe azathatha amanyathelo nxa uTrump enganqotshwa abe sesala ukwamukela impumela.
We will deal with election night and the days after as they come, and we have the resources and the
sizabhekana losuku lokhetho lamalanga alandelayo ngokuza kwawo futhi silalo ikhona kanye lobungcitshi bokuphatha lesi simo.
I-National Committee yebandla lama-Republicans ilohlelo elubiza ngokuthi Election Integrity Program ezabelweni ezingeyamelanga kuhlangothi ama-battleground states. amagqwetha ayo asekweze emthethwandaba amacala angaphezu kwekhulu ekhala ngokuthi kukhona ukungahanjiswa kuhle okuphathelane lalolu khetho, kodwa amacala amaningi asechithiwe yimithethwandaba. Abibandla lamademokrasi labo sebekhweze amacala athize emthethwandaba agoqela elokuzama ukwenqabela ukuphuza kokwaziswa kwempumela yokhetho esabelweni seGeorgia. Abacubungula ezombusazwe bathi ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukwenzeka nxa abancintisanayo bengutshikilobhanqa njengakulolu khetho, futhi bathi ukuphikisana okunengi kuzaqhamuka ezabelweni ezingavotela yiloba ngubani ama-battleground states. Ohlaziya eziphathelane lombuso wentando kaZulu iDemocracy njalo esebenza lenhlanganiso ye-Bipartisan Policy Center, uMnumzana Michael Thorning uthi,
at the polling place, we often see contests over whether or not ballots are being handled properly. In the post-election day period, there are disputes about whether or not
endaweni zokuvotela kuvame ukuba lokuphikisana ngokuthi amavoti aphathwa ngemfanelo yini. Ngosuku olulandela olokhetho kuba lokudonselana phezu kokuthi abantu thize balolungelo lokuvota na, kanye lokuthi amavoti abo kufuze abalwe yini kumbe engamukelwa.
Ingcweti kwezemithetho zithi lowo oyabe sithi kulokudlelezela kukhetho kumele ethule ubufakazi obubambekayo. Owake waba ngumahluli uRobert Grashi oseligqwetha futhi elilunga lenhlanganiso ezimeleyo ebizwa ngokuthi Keep Our Republic uthi,
lawyers, be careful what you allow.
Amagqwetha kumele aqaphele lokho akusolayo. Kumele abe leqiniso lokuthi alobufakazi. Ngaphandle kwalokho angazithola esejeziswa njengalokho esikubone ngemva kokhetho luka 2020.
Njengomzekeliso, owayeligqwetha lika Trump uMnumzana Rudy Giuliani wathathelwa isithupha sobugqwetha ngemva kokufafaza amanga esithi kwaba lokuqilibezela kukhetho luka 2020. Ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukuphuzisa impumela yokhetho. Kodwa nxa ngolwesibili impumela ingaveza ukuba ukhona okhokhela ngamavoti amaningi, ingcweti zithi kuza kuba nzima kulo oyabe enqotshwa ukuthi aphikise limpumela. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias owe-VOA News, lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo owe-VOA Studio 7.
Umbiko oqhakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Leyibalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okamanje ke sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 ngokhetho lweMelika oluqhutshwa kusasa. Yona imbono le lisithumele yona ngeWhatsApp.
Yebo, linjani? Bizo lam ngqobizitha Khumalo. Thanda kubonga enxa sikhangelana lama elections abuyayo eUnited States of America. Hayi, azithathele ufana uTrump. Bonakani uTrump nxa engathatha kungaba ngcono. Sure, sifika azithathele uTrump. Fanele eBotswana nje.
Sarbona Studio 7. I-America siyazini ilizwe ledemokrasi, but lezi nsuku khanga ledemokrasi ayisekho. Sibona uDonald Trump obedutshulwa, khathesi bamangalelana emakhoti. Khonkhwane kuyatshengisela ukuthi idemokrasi yabo hhayi ayisekho sivile. Kwakulelizwe ledemokrasi sivile. Khanga kukhona ukunuka santungwane e-America. E-America isela demokrasi lilizwe yadesikhalelutelu ledemokrasi. Yona i-election yakhona khanga inzima sivile. Ngotshiki lo bhanqa kunzima sivile ukuthi upredict ukuthi ngubani ozanqoba kule election. But mina ngendlela engibona ngayo hhayi umama lwane uKamara hhayi enganqoba sivile.
Studio 7, injani abantu bakithi? Heyi, lolu khetho sililinde ngamehla abomvu. Izindala zombili, qude maninginiki, asazi ukuthi yenzala nkomona. Kodwa hhayi, bengajabulela ukuthi kungene lwesifazane uHarris. Bengajabulela uTrump ngoba sesike sambona la ephethe. Heyi, kodwa uTrump angundlovu ayiphikiswa ke lo. Angimfisele ukuthi angene, ngajabula lwesifazane angene. Ukhetho sililinde ngamehla abomvu, siluphuzele ukuthi sifike, lufike. Umfoko amaganga lapha eJohannesburg eDeepsloot.
Amachono Studio 7. Ukhetho eAmerica. Hayi, angikuboni mina uTrump ezaphumelela kuleyo ndawo. Trump sokuyinhliziyo kuphela.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Ngibeke wami umbono omncane ngokhetho oluzokwenziwa eMelika kusasa. Lolu khetho alunani nathi abantu baseZimbabwe ngoba phela kudala sibabona omongameli beMelika bengena ngokutshintshana. Kodwa-ke kithi thina eZimbabwe vele ayikho into esisiza thina, selokhu sahlupheka nje, akunanto nje ezosisiza thina. Noma ngabe kungene bani, noma ngabe kungene bani.
Studio 7, njani balalela abasakazi. Asathi ukuphawula ukhetho lwe-America, hhayi mina ngibona uTrump. Ngibona uTrump engani ungakhokhela ngcono kulo Kamala Harris. Wamba kungatheka uKamala Harris, ngibona izimpi zilokhu ziyaba ziqhubeka, Ukraine bazabe lokhu zihamba izikhali, kulokhu kuliwa kusifa abantu. But uma kungangena uTrump, ngibona uTrump engamisa izimpi zonke lezi ezikhona. Ibandla likaKamala Harris leli libandla elikhwezela izimpi nje umhlaba wonke.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyoni imbono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo. Live Talk lamuhla sixoxa ngokhetho lweMelika oluzaqhutshwa kusasa, lapho kuncintisa unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party. Bona abagqiba imikhankaso yabo lamuhla. Singakehlukani ke sizwe ezinye zendaba ebezikhokhela. Sizwe umnumzana Trump lo nkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye incazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Sizwe njalo iZimbabwe ovote ngohlelo lwe-early voting kulelo khetho phambilini kolwakusasa isithi uzizwe ekhululekile evota njalo kulo mahluko nxa kuqathaniswa lele Zimbabwe lamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.